ukuzila ukuziphatha kwabantu kwakuguqukanga kangako xa sukuqathanisa le ndlela kathi bevele beziphatha ngayo ekuqaleni besingathi ekuqaleni kwayo i-COVID-19 kumnyaka ophelileyo ngompimpito. Kodwa-ke esingabe sikunanzelela ukuthi amanani ayehla ngoba abantu abaningi bavele kabahlolwanga phela anti kabathestwanga, so mhlawumbe amanani la kade the avela kuZulu yilaba abantu kade bebele mcimbi mhlawumbe ekhefini lekhisimusi lelinye uye ladlulayo kwasokusiba yibo-ke abenza inamba leyana imbinani labantu lamemetheka kakhulu. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi bangabe bekhona khonapha phakathi kwethu abalayo bengakwazi njengoba abantu bayagada ozubukho bayagada lezinye izimota nje ama-onder feet kodwa bonaka abantu kabazake batheste. So umuntu kuzazakala ukuthi kule-COVID-19 kumele ayefika kwezempilakahle bamhlole babone ukuthi ulayo kumbe kalayo.
Ungathini ngombiko kamongameli Mnangagwa esibonayo ukuthi sekuyekethiswa eyinye imigoqo yokwenqabela i-COVID-19?
Sokuzaba lesiqhobeqhobe sona siyane singalunganga ngasikhangelele ukuthi silo mkhuhlane we-COVID-19 okuphakathi kwethu ungalandzela. Futhi okunye okukhona ukuthi sisondela esikhathini somqando kwelakithi eZimbabwe lapha, so khona ukuhlala kuwodwa sizananzela ukuthi kungaba ngeminye imithelelo engenza ukuthi igciwane limemetheke ngoba abantu abaningi bagcina sebelayo ngenxa yokuthi kade singasikhalakhala umkhuhlane lo we-COVID-19 kule mhlobo empi uyatshintshatshintsha uyaguquguquka. So kungenzakala ukuthi siyabelokhu sisithi mhlawumbe sesiphuma kade sokule variant entsha esingenile njalo ngakho laphala sokusithi sokuyekethiswa abantu abaningi sebezasuka ezindaweni zabo njengoba siyakwazi ukuthi i-intercity sivunyelwe. So ngezindlela abantu sebengasuka loba ngaphi baqonde loba ngaphi osekuzenza ukuthi-ke ukumemetheka komkhuhlane nxa kuyukuthi emzini wami bengingelawo nxa isihloko sami sesithe safika sisengase singamphathela ngoba lapho sivela khona laso siyenelisa ukuthi sibuye singatestwa ngoba nxa umuntu evela bavela khona ezilongo zeZimbabwe katestwa. So kokhanya sokungenza ukuthi kumkhuhlane umemetheke sinanzelela futhi ukuthi silandela isikhathi somqando vele okuyiyo ongani kuthiwa uyafukamela kakhulu.